Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Njani mtwazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngolwesibili mhlaka 3 Ntulikazi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Khube selifuna i-$1.8 million esezandleni zecele le-MTCT ekhokelwa nguNelson Jamisa.
Kule mali engange 1.8 okwakumele iye ku-MTCT ngesikhathi leyo mali ikhitshwa kulapho iqembu lakotshamisa lase selidikleye ukuthi lona yilona elimela i-MTCT.
Abatsha bakhuthazwa ukuthi benze umsebenzi wezandla ozabanika imali ethe xaxa.
Sifuna ukubona ukuthi kahle kahle kobulawayo kwenzakalani, ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa, mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiso, sebengathola ama-advice.
Lamhla sixoxa lomnumzana Nkosana Moyo oncintisa ukhetho lukamongameli ezimele yedwa.
Khethani libona ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengela utshwala ngubani, osinika inyama ngubani, ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Khube selicele amagqwetha alo ukuthi amangalele emthethwandaba icele le-MTCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ukuze bathole izigidiphozi ezimbili zamadola $1.8 million abayiphiwa nguhulumende. Umnumzana Obert Kutu, umsekeli kaMakhube, uthi benze lokhu kulandela ukususwa emthethwandaba licele likaJamisa icala lokuthi kabavunyelwa ukusebenzisa ibizo lempawu ze-MTCT. Ugutu uthi kusobala ukuthi yibo abasebenza okusemthethweni, hathi uJamisa owathatha ngenkani isikhundla sikaMoyi uMorgan Tsvangirai esanda kubhubha. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MTCT kwele Melika likhokelwa nguMakhube.
Kule mali engange 1.8 okwakumele iye ku-MTCT ngesikhathi leyo mali ikhitshwa kulapho iqembu lakotshamisa lase selidikleye ukuthi lona yilona elimela i-MTCT. Ngakho-ke bakholuda lohulumende, umuntu wakhona uhulumende wakhulula leyo mali ukuthi inikezwe kotshamisa. Umuntu wagcina ethoniswa la exoshwa lo msebenzi, ngoba kwakungamelanga le mali iphume until ikhodi isho ukuthi ngubani kahle kahle onguyena omela i-MTCT. So njengoba-ke bona-ke abakatshamisa sebedrophe i-case yabo, kusho ukuthi thina-ke sesifuna ukuthi imali le ibuyele back to abanikazi bayo, okuyi-MTCT ekhokhelwa ngumama uThokozani Khube.
Lina libona ngazani-ke imali le lizayithola yini nxa sebayisebenzisa-ke kuzathwani?
Ngeqiniso imali le kumele itholakale, ngoba balayo imali abayisebenzisayo for amarali abo. Ngakho-ke kumele ekuqaleni vele bengavele bayithinte le mali, ngoba besazi ukuthi kulokudodiselana ukuthi ngibani umnikazi wayo leyo mali. So thina sithi bayithola le mali ngobugelekeko obungekho emthethweni, so esingathi yi-fraud, ngoba bazenza ongathi bona yibona i-MTCT bona bengasiyiyo. Ngakho-ke makuukuthi le mali ayitholakali, kuzomele u-messenger of court athathe ama-property abantu balazi izimoto lanilani, sikwazi ukuthi imali le ibuyele emhlanganweni.
Kodwa-ke nxa sesikhangela lingayithola limali, sibona ngazane-ke ukukhankasela ukhetho kuyaba ngasokudlulile, iza linceda ngani?
Hayi, kuningi ezosinceda ngakho, ngoba iphathi ibandla lilabasebenzi njalo futhi kuzosinika opportunity ukuthi sikwazi ukuthi lati sole i-building e-right for ukuthi i-party operate from lokuthi abasebenzi lezinto ezifunakalayo esana lama-computers ngenye izinto ezinitakalayo uma ungumhlangano wezombusazo esingelazo khona manje ngoba iqembu labochamisa lala le-harvest house lathatha zonke izinto ezozilapho.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MTCT kwele Melika ekukhelwa unkosazana Thokozani Kubhe. Sixoxe laye ekhonapha-ke eWashington DC. Kodwa-ke umnumzana Stanley Mukasa, unobhala jikelele webandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, uthi uma Kubhe labanye bakhe baziyenga nje.
Indaba yehulumende phela yona leyo nxa befuna imali yabo kabahambe ema-court imali yanikwa according to the political party's support. So kabahambe ema-court and bazazibonela khona ngalo ukuthi bazanikwa yini imali yakhona yini kumbe kabanikwa.
Ukuthi kodwa kungahamba njani ngamafutshane baba Mkasa?
Well, kule two possibilities. One, ama-court angadileya ukunika u-judgment until after the election. Or ama-courts is abantu abasaying ama-courts is under the influence and they might rush and then body what bona some of that money must be given to kwabo Kubhe. It's one of that abantu abathi nonsense kabana chance okuwina ama-elections and I don't see ukuthi bangaphumelela yini ukubone uthatha imali yakhona that. But it really up to ama-court. Sikwazi ukuthi ama-court aza ukuthi nxa bethethe allright kabanikwa imali yabo then that will be it. Mina ngicabanga ukuthi ama-court baza ukuthi it's not urgent. Bazalwisana for a long time, yeah.
Ukuthi bangalwisana sibile kwesikhathi eside kakhulu ukuze kulungise udaba lolu phela.
Ama-appeals ayenziwa nothing like MDC back in 2002. Some of them have not been resolved up to today. So ama-court asikwazi ukuthi maybe bazaphushwa yimunankagwa government ukuthi banikwe imali yona leyo. Even if ama-court athi bona batikelini imali yona leyo before the election, kuzawawinisa yini ama-election?
Lo ngumnumzana Stanley Mukasa, unobhala jikelele webandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma le-Studio 7 ese-Indiana kwele Melika. Abatsha bakhuthazwa ukuthi badwebe abakufisayo njalo benze eminye imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthuthukisa inotho yabo. Inkuthazo lo yenziwe yinhlanganiso ye-Viking Techno eqoqe umbukiso wokuveza ubuciko obenziwa ngabasakhulayo koBulawayo. Inhlekelele izindaba yethu uBathabile Masuku usadilela lolu daba ngokugcweleyo.
Intsha yakoBulawayo ibuthane ngomvulo egcekeni lezimota ele-City Hall belande uhlelo obelubizwa kuthiwa yi-The Bulawayo Youth Economic Freedom Expo obeluqoqwe yinhlanganiso ye-Viking Techno. Umbukiso lo uqalise ngentsha yakoBulawayo ibonakalisa ekwenza ngezandla okugoqela ubuhlali bezandleni kanye lezikhwama zamangqongqo. Isikhulumeli salinhlanganiso uThamsanqa Gumpo uthi intsha yakoBulawayo kumele ibonakalise ubuciko bokwenza imisebenzi etshiyeneyo obenziwa ngezandla.
I-Expo Lay is meant ukuthi kona iphakamiswe abantu abatsha in terms of ukuthi sifuna ukubona ukuthi kahle koBulawayo kwenzakalani in terms of ama-business ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiswa, sebengathola ama-advice from abantu esibanxusile ukuthi baze la ukuthi bazonika nje about experience, about business, into enjalo.
Omunye obebukisa akwenzayo uNtombiso Dwandlovu uthi bona njengentsha bahlutshwa yimali yokusebenzisa kanye le mikambo yokuthengisela lanxa okokuthengisa beyabe belakho.
Nenza ama-beaded bags, senza i-shoe covering. Ama-challenges esihlangana lawo ngawemali. Imali yi-challenge, sabe sifuna ukuyathenga i-stock ukuthi sibe le stock esiningi sikwanise la tho ukwenza sihlale sile stock in fact then le market yesupha ukuthi asilanda uzokuthengisela but izinto siyakwanisa ukuyenza but i-market yasihlupha so singathanda that ukuthi sikwanise izinto zethu sizi-exhibite endaweni eziningi even la outside the country I think ikho kule market futhi enye enkulu ukudlula la
Umnumzana Emmanuel Matsika osalesikhathi eside esenza imisebenzi yezandla othengisela eCity Hall ukhala ngokuthi abantu sebebaningi abenza imisebenzi yezandla njalo sebegcwele indawo yonke okubangela ukuthi intengo yempahla abayenzayo ingasaqondiseki kakahle.
Yeah, iproblem is like these days in your attention. Abantu sebeflooded, sebegcwele, kodwa sebegcwele indawo yonke. And the price is a control level. When you move to the area, they feel something they take back it. So the price is a easy these days to control in general. The price is a feeling. Then you say, Twin Towing. I'm going to take her anyway at you.
Obe ngumhlonishwa kulomhlangano umnumzana Louis Mathuthu olilunga labontanga kubandla lezano PF ukhuthaze abatsha bakobulawayo ukuthi bengasaleli emuva kodwa labo baphatheke ekuyeni thatha imali esambeni esesilungiselwe abasakhulayo ukuthi babone ukuthi bengasizakala njani uthi amaqembu akhe alindele ukuthi wonke abasakhulayo babuye kubo babaphathise Ungezelele njalo esithi uhlelo lwakuqala lwaphelela eHarare kodwa lolu luhlelo oluza kugqela ilizwe lonke. Uthe wonke umuntu omutsha kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla lezombangazwe uvunyelwe ukuyathatha leyo mali nxa efuna ukuyisebenzisa ukuzithuthukisa. Nyimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Given Ncube oncintisa kukhetho lokudinga ilunga ledala lePhalamende eLupane East ekubandlale MDCT ekukhelwa ngunkosazana Dokozani Gubhe uthi uzathuthukisa umnotho kaZulu enganqoba kukhetho oluzayo. Uncube uthi kumele abantu bebe lethemba lokuthi uza kwenza konke akuthembisayo ngesikhathi egangasela ukhetho oluzayo.
Engikukhangeleleyo mina ngokumanifesto yeparty lengukhangelele mina njengomuntu ohlale endaweni eselufane ngikhangelele ukuthi siphakamise into enjengalokhu abahlala vele bekhuluma kho abantu bakithi devolution ifuna ukuyifaka endaweni efaneleyo ukuze sibethe amandla kubantu isabelo sakithi kumbe indawo yakithi siphakame ngoba izinto zonke sezisenziwa lapho kulemende yaphile lokho okumlingeneyo ukuze ilize kuqhubele siya phambili sikhangele njalo ukuthi sehluke lalama abadlade khona ethungamele kakhulu lonele likababa uRobert Mkabizi lo baba umnankakhona lawa mabandla omabili kumbe ngithi laba bantu bobabili isithuba labo selenele sibaphile 37 years ukuthi bathungamele eZimbabwe kodwa-ke umtshintsho alukho ku-constituency lelizwe jikelele mpilo kayikho kuhle kubantu sikhangeleleke ukuthi singangena thina nje MDCT sifake lokho abathi ngesilungu i-democracy, sifake i-justice, sifake i-devolution, bese sisebenza ngendlela eza kusiza uZulu ukuthi azize engumuntu waseZimbabwe opheleleyo. Hathi abantu besale bekhonona ngalokhu nalokhuya.
Ye, Baba Ngube, nga ukuluma ngodaba lwe devolution sibili. Kwanapo elupane east ongathi abantu bangakuzuza nga ungafaka khona ku devolution kuyini?
Ilupane east ile ngothombe ithama resources nesilungu amaningi. Sile zihlahla zenyamazana abantu bayenelisa ukulima. Imfula yethu lamanzi amaningi, inkomo silazo, kuningi sibili esingathi nxa kusetshenzwe ngendlela esifaneleyo, uhulumende ephatheka, ama-NGOs ephatheka, kunye la uZulu ephatheka, abantu bakithi balakho ukuthi baphakame baphile, baphile impilo engcono njengakwesukubona kwaphesheya kubo-South Africa, oBotswana, lamanye amazwe anjalo khonapha kithi e-Southern Africa. Kodwa-ke nxa singakufakanga lokho, abantu bahlala bekhala ngoba le i-central kind of government esilayo lapho into zonke zilungise eHarare zenza ukuthi izinto kumbe ngithi umnotho ungafinyeleli kubantu. Nganika umzekelo, xa kuthengiswe inyamazana lapha eLupane ebhadalelwa kuhulumente khona leHarare, Lupane ngazuzile ukuthi kube sekusithi abakhonale yibo abadla imali kumbe ngithi abasebenzisa imali yethu ekucineni thina njengabantu emakhasitali simpofu. Okunyenjalo amathuba okulinganisa lokudinga komsebenzi ufike ukuthi abantu bezimbabwe thina sebesilwa on trapper lines ngenxa yesizathu sokuthi abathile bayabuya bezofakwa lapha uhulumente. Kukanti nxa kule devolution kuzasincedisa ukuthi abantu balaba bebalawula into zabo, labantu bonke bezimbabwe amathuba abaphiwe ngokufanana, sihlale njengabantu banye sonke elizweni. Kodwa nxa kunje-ke abantu balakho ukuthi balwisane bebangakhonokho okuncinyane sokukhona.
Ye, nxa sesikhangeleke uyenza izithembiso khonapho, kodwa-ke uza kufeza njani konke khonokho okuthembisa abantu?
Okokuqala, inkosi yinkosi ngabantu, itsho njalo isintu esindebeleni. Akula muntu obusa etshiyana nabantu kumbe into othiwamejinga etshiyana nabantu. Kumele sifinyelele kubantu, sibuze abantu into abafisa ukuthi zenzakale. Lami nginje ngiveze engifisa ukuthi zenzakale, silandele inqubomgomo mbili lokuthiwa i-constitution. Siye silandele futhi i-party manifesto yethu. Sibe sesikufaka lokho okwenzakala kukwanise ukuthi kwenzeke thina njenge-constitution sikwenze. Okudlala khona indima kahulumende idlaleke, okudlala khona indima yama-NGOs njengoba vele akhona emhlabeni wonke jikelele athatha indawo yabo. Sonke ngasihlangene kwenzeke emazweni ngalesi esakhelanelayo, ngasihlangene into ziyahamba silintshintshi be-right kubantu. Ungakhangela ngathesti khonapha ithi lapha eLupane East abantu balokhu khonona ngezinto eziningi sibili ezifana lokungaphathani kuhle. Ngingakhangela nje amawadi aseduzane wona khonapha, ikakhulu lapho mnenzayo khona idaluka. Ibandla lezanu lizenzela umathanda abantu abakhona, abantu abalutshwana basayidela abantu abaningi. Kwafika ukuthi izidingo ezivela kuhulumende zithathwa abantu abalutshwana ngoba kuyibo abalamandla. Kanti thina sekhale ukuthi wonke umuntu aphatheke, noma ngowebandla liphi noma ngowebandla liphi, i-election ingadlula iyedlule. Othungamela ukhethwe ngabantu kumele asebenze kunye lozuluza intuthuko kuye kubantu.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Ngamafutshane usitshele ukuthi kade vele Ncube ngubani?
UGiven Ncube yindoda ezalwa khonapha eLupane. Ithi eLupane kule slogan esisebenzisa kulezi suku, #41, #41, #41, izalwa khonapha. Ngumuntu okhulele futhi khonapha, ofunde khonapha eLupane. Impilo yami yonke nje ngiphile kuyenale indawo. Yikho ngivele ntshukuntshu kumbe ngithi ngize ngafisa ukuthi ngisukume ngimele indawo yakithi ngenxa yani. Ezinto eziningi ezinazelelayo kuningi ngokuthi ongahambi kahle. Sibe ne-37 years loko kukhethwa ama-MPs from Lupane East, akaze kube loyedwa wangena ephalamende wakhuluma kumbe wenza izinto eziphathisa uZulu kumbe waba uminista. Lupane yiyo yodwa angazithola uminista eZimbabwe khonapha ngenxa yokuthi abantu abafakayo khona ngozihlalele ndabo zidlelene nje.
Umnumzana Given Ncube uncintisa kukhetho oluzayo eLupane West esabelweni seMatorial North. Ehlelweni lwethu lokulilethela labo abancintisa ukuthatha isikhundla sikamongameli welizwe ekhethweni oluzayo, uPrentice Nhlapo ulethulela okumelwe umkhokheli wenhlanganiso ye-Alliance for People's Agenda, umnumzana Nkosana Donald Moyo, lakuthembisa uZulu nxa engakhethwa.
Khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengela utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA, umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba emberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancindisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena ke indoda efundileyo empela esikhuca mfundo kweze-science kanti uqeqetshile njalo ezifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP, le-Standard Chartered Bank. Waqala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathintambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000 nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi-ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa umnumzana Mugabe akuhambelane. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi ukuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasotsha, amapholisa, inhloli, labehluli basebenzela uZulu hatshi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima lezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Uyiqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukudedobhenyana amazithinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kuMoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGoliyathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU. Khathesi kulamaphathi amaningi amatsha. Abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMoyo ulamakhono entweni eziningi nxa qathaniswa labanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga. Lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi isibongo sikaMoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kaNkosana yikuthi mawubuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isupporti kakhulu ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsupporti.
Kanti-ke sifundisi wamnumzana Bongani Nyathi uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Unamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho. Kodwa-ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe. Ibandla lakhe alaziwa.
Inengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa lwe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Direct from Washington, the voice of America.
Udaba lokutshengisela kwamalunga emthokazi Republic Party esithi isitolo se-Pick n Pay kobulawayo siqhatsha abantu besishoneni kuphela njalo sixotsha abesindebeleni luqhubeka lusegudwini. Lanxa besishoneni abaningi besola amalunga emthokazi la besithi alobandlululo, abaningi esindebeleni bathi lanxa bengavumelani lebandla lemthokazi entweni eziningi bavumelana lalo kudaba lwabantu abavela kwezinye indawo ababuya ukuzithatha imisebenzi eMathebeleland, ngitsho le misebenzi engadingi ubungcweti efana lokuthanyela kumbe ukuye ukuba yisithunywa. Omunye wabadabuka eMathebeleland abathi udaba lolu kumele lukhangelisiswe kuhle njalo lulungisiswe kusenziwa ukhetho okwamanje. Kuyancintisa khonapha-ke e-Ward 11 ebulimamangwe West umnumzana Thabani Ncube. Ake sizwe ukuthi uthini ngodaba lolu.
Ama-prop problems in Zimbabwe, they are institutionalized. Ngenxa yokuthi kona asoma problems ama individuals. There is a system esibunjiwe kumbe eyabunjwayo elandelwayo to suppress abantu. Kathezi ungananzelela ngikhona lapha emadlambuthi, ungazi uhlangane nompolisa kumbe any civil servant. Aso umuntu wakho nalapha ePlumtree, iningi labo ngabantu abavela kwezinye indawo. Ukambe kuyena leyo mngcele esikhulumayo, ungazi uthola umuntu othanyelayo kumbe odobha amaphepha, kumbe umuntu nje oqondisa abantu ukuthi kona nga ufuna ukuyadindisa ipassport ihamba emnyango lwana. Uzathola uqona imsebenzi naleyo iphiwa abantu basesishoneni. Ubusumangala ukuthi wona kambe shiwa thina siyiziphukuphuka ukuthi kona size sehluleke yini lokuthi kona sithathe simple instruction njengokuthi kona umuntu okumele ayidindisa ipassport simqondise ukuthi kona kumele aye ngathi. So ungakunanzelela kona lokho esikukhulumayo ukuthi kona yona le into izahamba imemetheka ibebetheka.
I-devolution ingaluqeda njani lolu daba?
Singakhangela i-devolution itsho ukuthi khona izabelo ngezabelo zizibuse, zitsho zona ukuthi imtutuko bani eziyifunayo, ziphinde zilawule lokho esingathi khona yinzuzo ekulezo ziqinti ukuthi khona idliwe ngobani, idliwe njani, isetshenziswe njani. Okungangokuthi khona nga abantu basebulilima beyibo abalawula ibulilima, yibo phela abazananzelela ukuthi khona abalabantwana abangaqhathwanga, balabantwana abafilelayo ngemsebenzi, balabantwana abafilelayo ngesingathi ngama skills, bese kusenziwa imizamo yokuthi kona abantu bebulilima bawathole wona lawa ama skills abawafunayo. Njalo ungananzelela aluba sikhuluma namhlanje into ye-devolution yenziwa ngendlela eqondileyo, aluba ubuyanga esibubonayo emarange aluba abukho, ngenxa yokuthi kona idayimane litholakale laphana libe nilengi kakhulu kwaze kwagcina sokuphika lokuthi kulahleka ama 15 billion umuntu engasakwazi ukuthi kona uyibeke ngapi ngoba imali nalani ibiningi kakhulu. Kodwa abantu bemarangi up to now bangabayanga abanye abamangalisayo ngenxa yokuthi kona amandla aseHarare i-centralization yiyo ebulele ilizwe lona lele, ngenxa yokuthi kona kulabantu abalenkolelo yokuthi kona nga ukhuluma ngento yokuba ngumZimbabwe leyo, ukhuluma ngokuthi kona ukuba ngumZimbabwe kusho ukuba ngumshona, hayi phele amaVenda abeSuthu labo ngabantu beZimbabwe. So nxa izigaba zingazuza sikhangele okwenzakala eSouth Africa, uzathola ukuthi kona iSouth Africa iyenza i-semi-autonomous federalization. Uzathola ukuthi kona izabelo ziyazibusa, bayenza inhlelo ezifaneleyo. Kungakho abantu be-KZN awusozuze bekhala ngokuthi kona abaqhatshwanga, kuqhatshwa abantu be-Eastern Cape. So khona lokhu i-devolution ilinde ukuthi kona iku-addresse in that manner nxa kungalandela u-chapter 14 owe-constitution yelizwe lona leli.
Esikhathini esedluleyo Ncube Mandulo, sisiya emuva le emadolobheni bekungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, uvela eMashonaland, uvela eMathebeleland, uvela ngaphi. Umsebenzi ububuya edolobheni uthole ku-NRZ, uthole yiloba ngaphi. Ngoba imsebenzi ibitholakala ngaleso sikhathi, kodwa manje imsebenzi kayikho. Udaba esingalo lapha singathi ludaba lokukhethana ngemihlobo, i-tribalism, kumbe ludaba lokusilela nje kwemsebenzi.
Into edala khona lokuthi bona abantu baze bagcine beba umsebenzi yisystem okuthiwa khona yi-nepotism. Idalwa yi-centralization. I-centralization naleyo ibangelwa ukuthi bona kunomhlobo odwa owabantu oyiwo phetha amandla. So sokuqhatshwana ngabomalume ngabomzukulu ngabani. Umbango nalo wemsebenzi besingawuboni ngenxa yokuthi khona imsebenzi linjani ibiminingi. Nga abantu umkhonomi ubungakaguphi ngamadolo njengabona lokho esikubonayo kathesi ubungakawo. Kodwa kathesi esibona phela ukuthi khona ngasizakhuluma ngokuthi khona around 6-8% abantu elizweni yibo abaqhatshiweyo. It means i-94% yenalana ayila msebenzi both eMathebeleland nasemashonaland.
Umnumzana Thabani Ncube uncintisa kukhetho lokudinga ukhansela kuward 11 ubexoxa ecingweni loNtukameni Nkomo. Sike sikhangele ezemidlalo, iqembu leBrithani linqikilana leColombia emdlalweni wenkezo yeWorld Cup lamuhla. ELuSweden lalo lomdlalo lapho labe linqikilana khona leSwitzerland. Ye, silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Singakehlukani, sike sikhangele okuncane okungani kade kuphethe namhlanje. Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khuphe selifuna i-$1.8 billion esizandleni zeqele le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba lapha udaba lwethu, indaba zethu lamhlanje olubalulisayo uNkosi Dube.